Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo osubangele ukuvalwa kwezinye zazo, Private Volunteer Organization Amendment Bill.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlile.
Udaba loluhlu lwabavoti, i-voters roll, lulakho na ukudala ingxabano kumpumela yokhetho oluzayo.
Namabandla amakhulu akhona akankasayo kulumkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lomdlalo udlalwe njani.
Kambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama permit okuhlala kwele South Africa na?
Because akuzukusize ukuthi abantu babuyele bayohlala kubabhadla phakathi kodlame lo abakwenza ukuthi babaleke. Isinto yomnotho, abantu bangazama ukuthi baziphilele, isinto yomnotho. But into emele ilungiswe ingaba yinto yodlame.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo, iPrivate Voluntary Organization Amendment Bill, ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale leSenate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu, njalo bathi upha uhulumende amandla okuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilako ukuthintwa kubi ngumthetho lo zigoqela eziphathisa uZulu odubekayo lezilwela amalungelo oluntu. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho ezibalisa iGyros Jiri ephathisa abakhubazekileyo. Abantu bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakwazi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi u-expect ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingamenza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseki elizweni.
Akula nhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga, inhlanganiso egangileyo yaqeda abantu, elokhu ihlukumeza abantu, esiqede lelizwe yabo. Kwavala nje ukuthi kungabi lama voices akhuluma ngokuganga kwabo. yiso isizathu sokuthi befake lo mthetho hathi ukuthi kuthe kule nhlanganiso ezikangile
phezu komthetho omutsha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo. Kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopha owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona ezitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US they are perfect bonke ubuzi bukaMgabe laba babu perfect. Hayi lo US lo akunanto ekintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini kuyezivikwa ngalo mbuso ka-Amazon nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye umongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewuswayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumele ukuthi kuthiwe njengoba izitha walele ukuthi kube ne-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abakwanisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayancindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kusoze kwancedisa ilizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela inhlangano olwela ilungelo likaZulu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi likhulumisane lomphathintambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba lezinye indaba eziphathelane lokhetho. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda obengomunye wequla lebandla leli elihlangane loZiyambi ngolwesithathu. Ngesizwe okunengi kuye umnumzana Sibanda.
Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lowo ngumnyaka wokhetho lwama general election lapho kukhethwa khona ama council ama members of parliament kanye lambo lo president, and njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesi uhulumende ule bill aselifake parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho electoral act. Ngenxa yakhona lokho ke kuqhakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama-election kufuze uthe phathwe njani. Thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulumkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF, kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama-major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani. So besilandeke ukuthi uZiyambi Ziyambi njengominister osowa-introduce i-bill eParliament abekwazi ukuthi lathi silom cabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani. Yikho akade siyebonisana laye siyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma-elections lawa alandelayo in terms of umthetho yilokhu lalokhuyana.
Liphethe yini udaba lwe-voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyalalayo eyi-electronic version kumbe le etholakala ebulenjini, likhulume ngakho yini?
Voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunenge, kodwa engafuna ukutsho ukuthi yaso uhulumende oyala le voters roll oyala le voters roll ye Zimbabwe Electoral Commission. Kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela. So lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uZiyambi kade buye leqembu lakhe likhokhela kade likhokhelelwa ngu deputy Attorney General uDias oqhisane labo ngakho nokho sabonisana ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonakani zabonakala phakathi na kwamalanga amalutshwana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwaqala sikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye ozakhonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa okufuze sizilungise sise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yezifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelele ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lonxa kusuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla leCCC ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Abalandeli bebandla leCCC balesilogan esithi kangene uJaha besithi umongameli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngoba engosakhulayo. Kodwa izolo wenelise iminyaka engamachumi amane lanhlanu 45. Elokhu elijahana, ke sizwe umsikeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda echayela ihlombe umkhokheli wakhe.
Mahlabe Zulu sichayela ubaba advocate President Chamisa we-CCC amhlophe. Ukuthi sindoda emadodeni seleminyaka 45 years lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke siyakwazi amaqhawe ethu afana labo bakodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16, 14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu. Hathi ukuthi namhla uChamisa ngwakuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo President umthungameli umholi wabantu noma engazange gcotshwe ngalokho mahlabe zulu sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kuexperience yokuphila njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo ezikakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election alonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe ngalawa amancinyane yabonga uJehova osiphe iqhawe elilokhelisakhula yakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli kodwa siyamdedicate siyamkhulekela simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethe abachabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzububelo imsebenzi imfundo ezempilo ezenotho konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu sithi bayethe kaChamisa siyabonga
lathi siyabonga mnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Agambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama permit okuhlala kwele South Africa na. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe izilungiselele kubuyisela inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya nxa ama permit azo engesulwa ngonhlangula. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
umelwe Zimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamaziripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini beinternet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi ohambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lomhlelo luzasiza ukuthi asebexojwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyokujabulela kakhulu makula ma ama programs angaka lokho zababalazo bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona ikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kulenhlelo ezenziwayo for ukuthi batransfer abantwana from this site bakwazi abangena isikolo bengahlekanga. Mina ngibona ngani sijabule kakhulu lokho.
Umnumzana Kuthulezwe Nyathi okhokhela iqembu leBoots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo someli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yigovernment yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyiBoots iBoots melele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza le government eZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa ke sinesizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyati uthi lobanje elemukela lelinyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Into le imele ilungise because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala bantu phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele if into yomnotho but into emele ilungise ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxotshwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwandaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxotshwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxotshwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Melesulo 7 Victoria kwele South Africa ngingutuso kumalo.
Siyabonga Tuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi abathe balimala edolobheni leJegudu ngemva kokudubuka komtshina othwala amabele eziphaleni zeGMB. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amakansila akobulawayo asevumelane ukuthi abamabhasi lemichova kunye labathengisa imibhida lezithelo egodini lapho ukwakhiwa khona amavinkili emall. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 livuka njani badala? Hayi thina siyavuka ngilibingelela nje lonke basakazi bethu ethi siphathele umsebenzi. Ngisithi inkosi ngayilikhawukela liqhubekele phambili ngomsebenzi ebesiphathele wona. Hayi kuyanijabulisa kakhulu lami laloba nje imbono yami ayisakwazi ukubala ngisakwazi ukuyizibala uStudio 7 kodwa hayi kungenani siba nenge esithumelayo. Into nje engithanda ukuyiphawula kancane lokhu siseduze lokhetho kakhulu ngikhulumela ebantwini basebuyinga labo okuthiwa sebejabulela izano. No kayisikho kulamanga lo wabo ezano okhulumela izano. Abantu bebhinga izano kabayijabuleli njalo bengayengeki futhi ngezano. Abantu kabaphume kuzano ngoba ingcolile. Izano into yonke nje enza zakalelizweni kungenxa yayo izano lalowo beqamba amanga bethi triple C yiyo eyenza amasanje. Cha, ayisiyo balamanga ama sanctions angivela kubo omnangakwa ngendlela ongakwazi ukuphatha abantu abantu babelozibuse wabo yiyo nje into eqhathekile khona enzakalayo konke khona ukwenza ukuhlukumeza abantu ikho kwenza ama sanctions so abantu engibakhuthaza kakhulu ukuthi bantu bakithi asishiyaneni lezano siyevota sibhekile izwe lethu ukuthi limi njani siwe sesibheke emuva lelizwe lethu belinjani siyathi ilizwe lethu belilizwe elihle kakhulu lalobe emuva lebesiphila kanzima izinto bezikhona but kodwa bekulobubele kakhulu amakhampani esebenza yonke into nje isebenza kahle kodwa kwalamhlanje bhekaneni ukuthi kwenzakalani uyabola ilizwe liyabola liyaphambili ngenxa yakhe umnangagwa angiboni ukuthi umnangagwa wafunda kahle kumbe wanikwa amaphepha nalayo emgwinyada wenze kwathi ufundile ngafunda ngendlela ayehluleka ngayo ukubusa umnangagwa ehluleka ukubusa akulanto yakhe lengqondo ayimisayo kahle ugcwele ukumenemene lamanga apromise abantu kungenzakali cha umnangagwa kulanto ayenzilele kwebezimbabwe lalo bakahle nto behlala betshela ngedamu lebhingi idamu lelishangani wathi wathi hayi bo ayisiyo zimbabwe lokhana ingxenye yayo so elizwe lasezimbabwe umnangagwa kwenzanga lutho abantu hambani liyevota lizibonele ukuthi litshintshe abadala laba ingqondo sezigugile ukucabanga sokunzima zamanini ukuthi siyevotanini sitshintsheni bantu bakathixo ukuze izinto zonke zihambe kahle ilizwe lethu liphumelele libe ngihlala kahle okhuluma ngesibandakelo yobuzana ngiyabonga kakhulu hlobo zami kakhulu ngikhuthaza ngokuvota kakhulu into eqhathekileyo kumele siyenze
salibonani bantu bestudio 7 salibonani mthwakazi omuhle ngicela ukubuza lapha ebantwini laba abasupport iZANU-PF ukuthi kanti njengobana bengabantu besindebeleni kakhulu ngifuna besindebeleni abantu ababa abasebenzi kusebenza besishoneni bayisapota ngaliphi kati zani umbuzo wami wokuqala owesibili bonabo laba be-TCC bayakwazi yini ukuthi kwavunyelwana kuthwangiraye lo mgaba ukuthi akula even umuntu oyedwa wesindebeleni omele abe le voice into yenzakalayo khathesi ngiyezwa lapha kustudio kuthiwa sebe amashoni asevet asethatha amaplazi le bethathela abantwana bamandebele bathule tu okusalayo kuthiwa bhamberi neZANU-P F indi liyangapi ilizwe ngelikamthwakazi leli sithi umthwakazi kaye phambili shiyalani amabele ngoba vele asizange simunye sonke asazani selisitshengisile vele ukuthi alisazi alisifuni liyasizonda pho thina sincengane bantu besindebeleni abakuZANU-P F alekele ukudingisa umumo obolile kuZANU-P F abantu abembedubele bagcwele egoli bhema unyawupe bhema insangu kodwa abezanu bayasebenza bamithisa abantu abenu lina ti abamithisa nini amashona lizahamba nini kwelakibo khona lesishoneni silizwe lani likhuluma khona nibebeyixotshe alike lizinuka amakhwapha abantu besindebelele alike licabange liphinde kule indawo kuthiwa kusemahongola lapha kugcwele amashona wodwa asebenza amandebele akhona phana kuthiwa afundanga ama-drivers akhona phana kuthiwa abakwazi ukudrive kodwa balama-lincense ezimbabwe ukuthi yiwuphi umthetho osusebenze emahongola ongasebenzi ezimbabwe cela lizibuze lizinuka amakhwapha umthwakazi ukhona umqondisi ukhona uzaqondisa endleleni enhle umthwakazi kaqhele ekugcineni ulikhonka ngiyabonga vukani
hey salibonani basakazi bestudio 7 siyabonga izindaba elisethulela zona sisizwa njalo ngokukhunywa izano manje esabeleni sasebhinga bethu bona abazowina ukhetho lalonyaka iminyaka yonke le iMDC noma ingakabi khona noma iCCC ingakabi khona benzani ukubonisa ukuthi kona bangawina ngoba behluleka kudala ukucabangela abantu basebhinga namhlanje kuyini okungcono okungabonakala bekwenza ngoba izibe njeyana njani ibhinga njengamanje imbangela yibo abantu bezanu-P F abangafuni ukuvuma ukuthi behlulekile iminyaka yonke yona liyana akula lutho olutshintileyo asebelenzile ezigabeni zonke ikakhulu ezimathebhelelendi la bantu bona basuswa kwezinye izigaba emashonini bezoletha emandebeleni bezothola izitendi emandebeleni beyakha besenzani yiZANU-P F izidingela ukuthi bayivotele iZANU-P F akulanto yenzayo ngeke yafayele yakha lelanye ilizwe okwalo yokulidiliza kuphela ilizwe liliyana ngeke yafala noma yinini lo ngoweZANU-P F saseyiyo ephethe amandla ezweni leZimbabwe behluleka abantu beZANU-P F behluleka bayezehluleki abavume ukuthi bayehlulekile nanga kwakulanto angafayenza ngoba uhambe ezinyaweni zikayiso emgabe noma zihamba khona phana ezinyaweni ziyana abake baphume ungena amanye amabandla lawo zame sibonte kanti uyini okwehlulayo ngoba njengezano PFA kulanti yayenzayo esilabo 40 something years ibusa akula lutho lukhona lungcono abahambe.
Yeah, Studio 7 livuka kanjani lithona njani basakazi bethu abahle. Hayi, siyabizwa laba abakhala ngabetshaba abantu baseMpumalanga sebengene bayakha emadlelweni eyinkomo ezindaweni zabantu bengabuzi lokuthi kuhlelwe njani kumele kuhlalwe njani. Hayi, sizathini abantu kumele sikujayeleni khonoko ukuthi vele la ukungena khona betshaba akubi right akulanto elungayo. Isolution nje khona ikuthi abantu abavotele izimeya zeMRP abavotele amakhansela aweMRP izimeya ngichaza ukuthi ondunankulu kube ngondunankulu beMRP ezindaweni zethu sivoteleni bona ibona abantu abazakwazi ukuthi beyenze ukuthi kuhlonipheke izindawo esakhekizo kuhlonipheke izigaba zamasebhuku wethu kuhlonipheke amalayini kumbe into amavillage wamasebhuku wethu nawe izinduna zethu yibo abantu abazokwazi ukuthi bekuqhakambisele ukube bekwazi ukuthi lezo yindawo zidinga ukuhlonitshwa ngayiphi indlela abantu sithina besintwini sihlaliswa ngayiphi indlela sihlalisana ngayiphi indlela izinduna zethu zisihlalisa ngayiphi indlela lamasebhuku wethu azobakwazi ukuthi asirana ngendlela ethini asivoteleni MRP lizobona nje isolution siba khona. Yebo ingangabi khona kukupresidential kodwa MPs councillors ngena nje uvoteli MRP uzobona nje isolution usiba lesay ezindaweni zethu la esihleli khona sizoba nesay.
Lawo ke webe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zikhangelele ukuba ukhetho oluzayo luqutshwe ngokuthula njalo lulethe inguquko. Sixoxe lesinye isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ukubuyela ekhaya siyabuyela sibikiniba kanti ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuna ukuphuma kuyikudinga indawo yokuphephela. Nxa kuyukuthi sokutshintshile lokho esakubalekelayo wasike eZimbabwe, hhayi siyabuyela ngoba lapha emazweni esikhona hhayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso. Kodwa enye into ekhona yukuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathe siyukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya. Ikho ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebe citizenship njonge silungu emazweni lapha abakhona. So ke nxa sokulungile ekhaya abantu laba abasoze beyekele ukuba ngama izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebele dual city okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba esebenza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya umuntu uyabe sezihambela sentana abantwana nabazukulu la kunye bonke akuselahlupho ke lapha sokuyukuthi khona sokuyisiba indawo umuntu uyahamphenduka.
Njengoba uhulumende elokho esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona, uluthatha njani wena udaba lolo kule diaspora vote?
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa singakhayela amanye amazwi wonke aseAfrika. Ibavota abantu bengikho emazweni abo la kanye khona eZimbabwe sibili abantu beMozambique nxa kulama elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bevote embassy eHarare khona. Yikho ke hayi ayimphathi kahle leyo ndaba kodwa iqiniso yikuthi khona lo nyaka ma elections akhona lawo. Hayi iqiniso sibili asingeke sisitshela namanga sithi khona hayi sizayilwisa leyo ndaba size siyiphumelele. Ayikho i-diaspora vote isavela kudala siyikhalela siyicela sibanga umsindo sisenzane konke kodwa hayi iZANU PF yala sibili okwalo nyaka ayasi ozi siyithole. Kodwa ke lokho akusho ukuthi khona akula into esingayenza. Kusukela vele kunakudala nakudala besilokhu sincedisa ukuthi ngendlela zonke esizenelisayo thina esingekho ekhaya esingenelisiyo ukuthi sibe khona. Kodwa besincedisa ngendlela zonke esizenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota, baregister labo abakhona ekhaya. Benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetha ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe pha ababa banqobe kulolu khetho luzayo. Kho ke hayi diaspora vote lo nyaka singatshela namanga iqiniso ukuthi khona hayi ayisoze siyithole. Kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lo tshintsho leyo yiyo imithetho okuzamele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona i-diaspora vote ivulekele.
Hayi, siyabonga mnumzana Tamrai Gwegwerere esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Libe lempela sonto elithukela. Igama nguChris Gandhi.